daba ku VOA Ndebele.
Njani mthwazo mohle olamukela emoyeni ngolwesihlanu msaka 14 kunhlolanja 2020 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla, umongameli Mnangagwa uzahlangana lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo zemathebelelendi kobulawayo namuhla bekhulumisana ngombhuqazwe wegugurawundi. Imizamo kahulumende yokuqeda ukusilela kwempupho ngokuyithengisa ngamakhuphoni isolwa ngabanye abathi kayisoze isebenze. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labameli benhlanganiso zemathebelelende ezizimeleyo namuhla wobulawayo bekhulumisana ngendaba ezihlupha uZulu wemathebelelende ezigoqela udaba lombhuqazwe wegugurawundi. Umnangagwa ufike kobulawayo izolo njalo uzahlangana labenhlanganiso ezizimeleyo laba abaphansi komanyano abawubiza ngokuthi Mathebeleland Collective Estate House. Umanyano weMathebeleland Collective lo usanda dabuka phakathi. Ezinye inhlanganiso ziphume kuwo zisithi injongo yawo kaziyiboni. Umnangagwa uke wahlangana labantu laba njalo nyakenye kobulawayo. Ugwalo oluhlela okuzakhulunywa emhlanganweni wanamuhla olubonwe yi-Studio 7 luveza ukuthi inhlanganiso lezi ziza kwethulela umnangagwa lokho ezithi kuvunyelwene nguZulu weMathebeleland phezu kokuthi kumele luphathwe njani udaba lwegugurawundi. Kodwa abanye bathi akula kukhulumisana okuke kwenziwa zinhlanganiso lezi loZulu eMathebeleland phezu kwalolu daba. Imizamo kahulumende yokuqeda ukusilela kwempupho ngokuyithengisa ngamakhuphoni isisolwe ngabanye abathi kayisoze iluqede loludubo ngoba amakhuphoni la elakho ukutholakala esethengiswa emkambo wensitha. Lanxa ingatholakali impupho, uhulumende ukhweze intengo yayo kuliviki ngemva kokuhlaba umkhosi kwabayicholayo besithi nxa beyithengisa nge-$50 i-10 kg akula nzuzo abayitholayo. Ngolwesithathu uhulumende wazise ukuthi uzasungula uhlelo lokupha abantu amakhuphoni kusiya ngenani labo ngomuzi. Kodwa abanye bathi kabalathemba lokuthi lokhu kuzaletha inguquko. Omunye wabo yingcweti kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ungabona uhulumende, a whole government, esenza ukuthi uyabuya nama ideas ukuthi abantu banike amakhuphoni bebathenga amakhuphoni ukuthi bethenge impupho. Bekwazi ukuthi abantu bona labo sebehlulekile ngoba akusoze bafake wasebenza. Asiyo nto yakuqala yona leyo. Uzananzela ukuthi ngesikhathi sakomgazi nabogono kwakwaba le nto ezakuthiwa ngamabhakhosi ama-shops ayithengisa nge-forex kuphela, but into zala ziloko zishoda njalo. So ngibona ngani nje imizamo yokuthi uhulumende ebengani utshela abantu ukuthi le nto ayenzayo but kungela nto ayenzayo, kwaze iqiniso yokuthi umumbi wona lo abathi bawu-subsidizile kumbe uchiphile bawuthatha bona labo abantu abakhona ekudedi beyodingisa ku-black market. Sizwa kuthiwa omunye umumbi udingiswa yi-fire Zambia khona. So amboni ukuthi ikhuphoni izanceda ngaphi ngoba i-problem i-corruption. Umumbu uyadayivethwa uyodengiswa ngentengo ephezulu ku-black market, and unless and until inkinga yona leyo ibe-addressed impuphu zakhona ishoda.
Kodwa uhulumende yena uthi njengoba kusiba labantu abathenga impuphu yonale ngemali phansi base bengena emkambo wensitha bathengise ngemali ethe xaxa, yikho okubangele ukuthi kube le ndaba yamakupon le. Awuboni na kungaqeda khona lokhu okwenziwa ngabantu?
I-problem yokuthi uhulumende ekuthi enye impuphu kwezinye izitolo iyabe ithengiswa asithi nge-R150 bese kuthiwa kule inye ejibileyo ethengiswa nge-R40. Vele the moment iprice yempuphu isehlukana kangako kuzaba nenkinga, because omunye umuntu uzahambe eyithenga nge-R40 eyithengise ngeprice ephezulu. So kwehlulani ukuthi abantu bona labo still bethatha amakhuphoni wona lawa beyathengisa ku-black market, because umuntu odiverta impuphu eyihambisa black market aso muntu oyithengayo, ngumuntu oyigayayo, ngumuntu olaye ngobuningi bayo. So iproblem ngama-millers, iproblem yibona labo abasupply umumbu, yibo abadayivethayo. Umuntu othengayo angathenga umumbu impuphu zibe zingayi. So vele the problem yisupplier ngokwayo.
Manje wena ubona ungani ngalesi sikhathi sokusilela kwempuphu uhulumende kuyini kade ngakwenza?
I mean, in a normal country, the government is going to be able to get into the business, yes. But the problem is that the government is going to be able to control everything. Or when the people show to be here, or when the people are going to be able to lie, or when the people are going to be able to lie, or to lie. So, and the government is going to be able to do this business, and the people are going to be I mean, just 6 months ago, in Zimbabwe, 3 months ago, impuphu was one of the cheapest things. But the government accounts with the Agula Munto Vinir, the Mumbu, Apande Wake, accounts with Agula Munto Mele import. So, in a statutory instrument and a large and a Faka, who remember about the Mumbu, the Mpupu, he goes in the short. So, I think government should just. Leave into the way they control every sector of the economy, because they can't even manage that.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Abasakhulayo bezanu-PF bathi kabasoze baye emhlanganweni wokukhuluma ngenkohlakalo oqoqwa ngabanye babo abaxotshwe ezikhundleni ngeviki edluleyo. Abathi uGodfrey Senengamu lo Louis Matutu. Ngokufanayo abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa labo bathi kabasoze baphatheke. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe emhlanganweni wenkokheli yabatsha kuZANU-PF lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini aweZANU-PF. Umgcini sihlalo ehlangothini lwabasakhulayo laba esigabeni seMathebeleland North uThamu Kanyoni ulandisa kabanzi ngesinqumo sabo somhlangano oqoqwe ukwenziwa mhlaka-14 lo-21 Nhlolanja.
Asoze siye thina ngoba labana vele sebengabantu abasuspendiwe emhlanganweni. So kwakathi sithina asilabudlelwano labo, bazayenza umhlangano bebe labantu ababalandelayo. Thina abethu ama-youth abeZANU-PF, we are going to tell them ukuthi bengayi emhlanganweni enjalo ngoba bayafika ngale bedliswa into ezingayisizo besuke sebelahleka.
Abatsha laba bathi lanxa bevumelana lodaba lokuvezwa kwendaba zenkohlakalo, uNyoni uthi baphambana labanye babo. UTsenengamu lo Mathuthu kundlela okumele isetshenziswe.
I-corruption isibulele ilizwe liqiniso lelo, but umuntu nxa esebona ukuthi kulomuntu o-corrupt kahambe engatsheni ezizwe ezabekwa nguhulumende onguye okhokhelwa ngubaba uMnangagwa, njalo ebe ngumuntu oba lobufakazi ukuthi umuntu lowo ngibone esenza i-corruption uyenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Kodwa uma iqala le ndaba yokuthi kumanyanwe ekulwiseni inkohlakalo osewamiswa umsebenzi uGodfrey Tsenengamu uthi kulusizi osekutshiwo ngabanye bakhe emabandleni aweZANU-PF le-MDC.
The fight against corruption cannot be partisan and will never be fought.
Yokulwisana lenkohlakalo ingake yalwiswa ngaphansi kwamabandla ezombusazwe, kungakho abe-MDC balelungelo lokubona ukuthi amalunga abo akazi kulo mkhosi esiwenza ngaphansi njengezizalwane kungesifanayo kwabeZANU-PF. Asikubamba abantu ngamandla abamabandla ukuthi bakhuthaze amalunga abo ukuzaphatheka kulezi nhlelo esifuna kuziqhuba ezokulwisana lemisebenzi yenkohlakalo.
Initiating to fight corruption.
Unobhala jikelele kuhlangothi lwabatsha ku-MDC u-Ostalos Gift Siziba uchasisa ngezizathu.
Njengebandla le-Movement for Democratic Change zakhipha ke uhlelo lwethu ukubana siza kulwa njani le zansi siyaphambili. Kunumber 3 OMP zethu ezinhlanu yimpi against i-corruption. Ngakho ke i-movement for democratic change ikakhulu kwi-youth assembly sesile minyaka sikhuluma ngendaba ke yokutshontshwa kwezimali.
Usiziba uthi nxa ezimisele uhulumende wezanu ukulwisana lenkohlakalo makuqale khona kunkokheli yaphezulu.
Asikhulumi ukubana uTagwire, uBilly Rottenberg labo bonke ke abatshontsha izimali elizweni. So thina silwisana labantu bonke ke abatshontshayo, whether ngwe MDC ngwe ZANU-PF. Nxa utshontsha utshontsha ilifa labatsha.
Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi bavumelene ukuba baphatheke kumikhankaso yokudinga usekelo kulungiselelwa ukhetho luka-2023. Abebandla le-MDC bona besithi kabasafuni kusetshenziswa ukulwa impi zomdeni njengalokho kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo esidabuka emathebelelendi zithi ziphakathi kokuqoqela abantu abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula impahla zokugqoka imali kanye lokudla. Iningi labantu ebhinga ikakhulu ensungwale lilahlekelwe izimpahla njalo abanye babikwa belokhe ebehlezi entabeni la kwezinye indawo eziphezulu. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC yamathebelele North umnumzana Jabulani Hadebe uchazisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba.
Esikutholayo ukuthi izulu lohleli ngakaphele njalo imigwaqo eminingi isibhidlizwe lizulu othi vele akusahambeki. Ngikhuluma so abantwana bayehlekile ukuhamba esikolo iviki yena le esiyingenileyo njalo ubunzima ukhanya ngani kuyaqhubekela kufika phambili. Inkingo lezo zamagesi lazo zibuleke kakhulu okuthi khona even nomakhalekhukhwini sokunzima ukuthi umsebenzise. Communication yangkhona vele hayi sokunzima. Njalo uhulumende wakithi ukhanya ngani ulobandlulule ngenxa yokuthi lokhu kusenzakala eMashonaland. Wagijima kakhulu ngesiqubu sibona befaka lama-tank lamasofa be-adressa abantu ngoduko sozele khona. But khathesi kwenzakele kwelakithi la eMathebeleland ungani ukhohliwe uhulumende wakhona.
Nxa usithi imigwaqo ibhidlikile yiphi kakhulu imigwaqo leyi?
Kunomgwaqo osuka emanjolo siya esiyabuwa. Yiyo umgwaqo omkhulu osetshenziswa ngabantu abaningi ebhinga. Umgwaqo wangkhona hhayi usugebhekile vele awusahambeki. Sokule migelo lemifula eminye kuma emgwaqweni yalo imifula yade ivele ingekho.
Bakhona yini asebehlengiwe kumbe bayemukela impahla ngokudla
ngezoncedo? Akulancedo osolutholakele but thina sesikhangelele njengabantu bemathebhele bumbe esingakubiza ngokuthi ngama-platforms okuthi abantu abalesifiso sokuncedisa bangaphosela noma yini, kungaba yimpahla zokugqoka, kungaba yingubo, kungaba yikudla kumbe even imali engaphathisa. Sesilama-EcoCash account esifakileyo ukuthi abantu bengaphosela imali lezi ndawo lapho abantu abangahamba bayayishiya khona impahla.
Lokhu likwenze njengebandla kumbe umphakathi wonke nje?
Sikwenza njengenhlangothi ezijeneyo, sikwenza njengebandla, siphinde njalo sikwenze njengabantu abayizizalwane zeZimbabwe. Ninje ngikhuluma baningi abebandla abangifonela ngibatshela ukuthi nxa kungokwebandla bengashiya emahofisini awebandla ayesewange lesebulawayo. Lento sokusiza kwabanye laba abangekho kwezombangazo nabo sile ndlela esingethana ngazo ukuthi okwabo bangakuthiya ngaphi, siwenze ukuthi siphathise abantu bakithi.
Kodwa ngoba nasebethembisile ukuthi ngempela lwabo uncedo luyeza.
Ngikhuluma so kulabantu abaningi abangifonela, abanye ngabase-South Africa labo sebecreatile abo ama-platform. Imali ngikhuluma sesi-raise about 4,000 RTGS kumbe 4,000 EcoCash. Kulabanye abangifoneleyo abase-United Kingdom labo sebevulile njalo enye i-platform. Nabanye bakhona njalo asebengifonelile abavela kwele America.
Udaba lolu luphatha ngokuphuthuma yini nxa kuyikuthi abantu lokhu behlezi?
Luphatha ngokuphuthuma. Ngikhuluma so kule mpahla eziningi esezingenile emahofisini ethwa ebandla kobulawayo nasewange. Ngikhuluma so nge-Saturday yena le ebuyayo sizagijima siye khona ngale ebhinga ukuthi khona lokho uvele sikukhona bese uqalisa ukuncedisa abantu.
Sikhuluma nje abantu bahlezi ngapi badlani?
Bahlezi endaweni ezingani ziphezulu eziyizo ezingasekwanga kakhulu ngalawo manzi. Ukuthi badlani bayancedisana ngakhona lokho okuyikho osokufele. Indawo eziphezulu ngibalula indawo ezokuthi khona nxa kuyukuthi kusesigabeni kube le ndawo ngaba licaca kungaba yintaba babe sezintabeni. Vele khona izulu leli libuye ngobuningi kakhulu okutho ukuthi vele ekuqaleni lihle laphambanisa izindawo eziningi. Abantu bebengafinyeleli especially i-DA's office ne-Civil Protection Unit bebengaboni indawo ukuthi yizinto eseziaffectiwe but zonke indawo ngobuningi kwaza-affectwa at the same time.
Umnumzana Jabulani Hadebe ngumsekeli kamgcinisihlalo we-MDC enyakatho yamandebeleni. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi izulu eline kakhulu ngolwesithathu ezansi yamandebeleni lidubule idamu lefakanye esigabeni sesilima emangwe. Iphephandaba leHerald lona lithi kulabo mantshi abalitshumi lasithupha abafungiswe izolo bahle baqala umsebenzi ngokuthetha amacala eHarare. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Nazabona ekhaya elihleli zonibekayo VOA abasakazi bayo abaludumo. Siyabonga khona ngapho eMelika ngaliphilile thina sibona indlala. Izulu yebo linile kodwa yehle kwatsha ekuqalizeni bakithi indlala indlala yodwa. Sidinga usizo sike sihle bedla abantu bakithi. Yimi ungwenya ngilapha eDaluka. Ngiyabonga uhlelo lwenu bakithi qhubekani phambi ngomsebenzi omuhle. Lisikhulumela thina esingelandlebe sisizwa ukuvela kwabanye abasebenza abantu abakhuluma abantu iqiniso likhona. Siyabonga. Bengenkinga yefoni bakithi, ngizwelani khonapho foni ibalinjelela phansi. Ngilithanda lonke philani bo iwadi yami yonke eDaluka ngiyayibingelela. Aphile abantu abalaleli ngalesi sikhathi. Siyabonga.
Angithi manje ngabakithi abasemanzini akukhulunywa kufakwa emhlabeni wonke kodwa kwathi kufa abantu bemashonaland le begcwele emanzini kwafaka umhlaba wonke ukuthi begijinywe besizwe ugijima ama-aeroplane besiyasiza abantu bemashonaland. Khona manje ngabakithi akusukunyelwa phezulu kuyavalwa. Ngiyabona ngiyathemba naku-SABC laku-ZBC akuvezwa khona lokhu kodwa ngabakithi abafayo manje akuvezwa ngoba kufa amaNdebele. Ukwabona umnaka akhuluma ngakho kucela uncedo khona lapho ukuthi kuyesizwa abantu abadubekile emanzini le phansi le lutho ngenxa yokuthi sithina senziwa abantu thina. Ingakho sikhale ukuthi uhlukanise ilizwe
thina. Kasakazi beStudio 7, linjani. Uphahla lokhuluma phansi khona endaweni yaseBotswana eHabron khonale. Entende ukupawula umnangagwa lo. Kanti vele umnangagwa ngicane ukuze uyacabangela nje abantu beZimbabwe nje ukuthi yena uma esedle esuta labo gawuli labo chwenga, kathi esekwezile impuphu. Uthi abantu beZimbabwe sinesikhathi baphila njani. Yena nxa ephile esidle yamnandi ngadola ukuthi kwesinye isikhathi abantu beZimbabwe baphila. Lokhu ebarobha abantu beZimbabwe banika itishu yabo ibhondi elithi imali nebarobha kuphela etatiusi. Athile umdala mina ngazi ukuthi ucabanga njani yazi. Hhayi umdala lokhu alamcabango striking isho yasezedlula umgabe mani umgabe wayekhona ukuthi kwesinye isikhathi umkhono ungasebona ukuthi umkhono muyaphansi. Wayekhona ukuthi umkhono kwesinye isikhathi awucabange. Lo mdala ucabangela isisu sakhe kuphela labantu abakhe. Kanti sinxa ezakhweza impuphu ukuthi abantu beZimbabwe baphile njani khona kuyindlala enkaba. Ah unkulunkulu ngazi ngabe uyadada lo mdala lo mani. Hhayi sesidingiwe ngayithi.
Salibonani ku Studio 7 njalo basazi bami. Ngithanda ukubonga le thuba lithela nikeza lona namhlanje njalo. Mina ibizo lami uDr Ndlovu ngokuzala nzala lapha eMkhaya eGoli. Into nje enzama ukuyisondeza kakhulu kubafowethu nakubo bonke nje abafowethu. Ukuthi yazi ukuthi kule nto esimangazayo ukuthi nanku manje izinto ezenzakala zihlakala ezenzakalayo elizwe lingamali. Abantu manje bafika izulu liyabathatha lapha ebhinga. Ngathi ngezinye indlela bagcwalela imfula, bagcwala amanzi, agcwala yonke indawo, athatha izindlu, uthatha impahla zabantu. Ibe senye isibuzo ukuthi ngathi igovernment yona ngwayo izephukele ingalamali. Ithi ayinamali yona. Ngoba imali zezihlala ezindlini zabo. Kungakuselamali phela ebhenki. Imali zezihlala ezindlini labo siphatheke imali ezizo ezimele ziphilise abantu. Nanku iyehluleka ukuthi amasosha kuthiwa yehluleka ukuthi esiza abantu. Kusizakala bona abayingcosana bona abakwaze khona iningi lehluleka. Ibe sembuya futhi ngisondeza ukuthi nanku nezibhedlela kuthiwa kunamitha kunani. Ubusucabanga ukuthi umuntu ohluphekile gula umkhuhlane oyelaphekayo. So kumele thwalelwe ngaphandle kwelizwe maye ngala sihlobo sakhe singaphandle kunzima. Sesisireshwa ngaphandle kwala bona abakugovernment basuke lapha beyelatshwa ngaphandle kwamazwe. Akukho ibe senye isibuzo ukuthi kambe siseselelizwe kumbe sevele lapho thina sesiphila khona ilizwe lethu igovernment yethu sekungayena le esiphila khona ngaphandle kwamazwe. Kuzoba ilizwe elinjani kambe lithembele ngaphandle. Kanti abazibona ukuthi balesihlazo nje bayasiyangisa beyi-government njengayindawo. Azi sizeubuhlungu ngale government le esibusayo le. Uthiwa doors open, ngazi ukuthi iminyango evulekileyo ngiyokufa kumbe ngiyokuphila.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iningi litshengisele emahofisini ekhomishini ebona ngezokhetho kwele Malawi izolo lisithi kumele amalunga alikhomishini achiye umsebenzi. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule umbiko wakhe we-State of the Nation Address izolo isikhathi ekade emele aqale ngaso sesedlule ngemva kokuvinjwa ngamalunga ebandla eliphikisayo ele-EFF. Siziphetheke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Igqwetha elikhulu likahulumende umnumzana Phil Barr usole umongameli Donald Trump izolo esithi uphazamisa umsebenzi wakhe ngokuba ekhuluma emphakathini njalo engenela kundaba eziphathelane lamacala athethwayo kanye lokulondolozwa komthetho. Amazwi kaBa alandela akaTrump awokusola abatshutshisi abacele inkantolo ukuthi yethese umngane wakhe umnumzana Roger Stone isigwebo sokupika okweminyaka ephakathi kweyisikhombisa leli tshumi ngemva kokumfumana elamacala athize. Umnumzana Ba utshele umsakazo we-ABC ukuthi ukungenela kukaTrump endabeni ezinje kusuke kumfake esimeni esibi njalo kuphazamise umsebenzi wakhe. Ngokwakuqala ukuthi uBa aphumele egcekeni echothoza umongameli Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala e-Indiana khonapha eMelika umnumzana Muzoba Zincube.
UBill Barr usele pressure njengegqwetha elikhulu ukuthi khona laye alandele umthetho. Into ekhona lapha yikuthi amagqwetha asebenza engaphansi kwakhe uBarr nxa esetshiya umsebenzi ngoba afuna ukuthi alandele umthetho and i-administration le kaTrump ifuna ukuthi ibapreshure bona ukuthi bengalandeli umthetho. So nxa abangaphansi kwakhe sebetshiya umsebenzi laye njengegqwetha elikhulu ugcina esiba le pressure yokuthi vele alandele umthetho yikho sokungani sokuxatshana kaThes lo Trump ngoba vele at the end of the day umthetho kumele ukuthi ulandele ngobani phela abazathetha amacala nxa amagqwetha akhe esethi umsebenzi yiyo inkinga esikhona lapha Mr Nkomo ngoba eqinisweni nxa sokumele kulandele umthetho uzabona ukuthi kuzaba lokuxabana kakhulu between yena umongameli uTrump lo Attorney General
ukuthi sokulokuxabana phakathi kwababili laba kumbe bekuyisehlakalo esisodwa nje kuphela
phela mnumzana Nkomo uyabona ukuthi kuqalisa ngesahlakalo senesi esisodwa ukuthi umuntu laye abantu beze becine bembona ukuthi hayi sezicabangela kasacatshangelwa nguTrump uyabona yinto esikhona kathesi ngoba uyabona ubha phela vele ngumuntu lwana owayephomba ukudonswa donswa nje vele ephomba ukukhuluma izinto eziziyelale you know into is very unconstitutional nje vele ephomba ukuvumelana nje izinto zikaTrump abaningi ababefuna ukuthi khona uTrump ayefuna ukuthi khona benze izinto ngaphandle komthetho yibo phela basuka bonke ku-administration yakhe so at the end of the day njengegqwetha elikhulu ubhalaye uyabona kumele ukuthi alandele umthetho khangela anto uyakhumbula ukuthi uKhomi laye wasuka uyabo ngendaba zenezi zokuthi umuntu wayefuna ukuthi leli gqwetha elikhulu efose ukuthi enze izinto ezingaphandle komthetho uyabona so at the end of the day baya bekukhangele phela amanye amagqwetha ukuthi haw ndoda safunda sonke wena kati susenzani futhengisa into ye-dictatorship leyi phela into yakithi le Zimbabwe esiyibonayo thina ezanu p f uyabona ukuthi upresident uyakwanisa ukuthi aphombe ukuthethe apho kunje kunje ndininathi bithi abude kujeri uyabona
abaningi abayabe bethe bachothoza umongameli Trump siyazi ukubana uvame ukuphindisela abachothoze abathethise abahlambaze abalengise babe inhlekisa singabona ekwenza lokho yini kuBill Barr
phela injwayelo kati vangaki vele anti bonke bengavele bekhulume against yena uTrump sewuyikuxatshana kwakhona phela vele ingxatshana yakhona bonke iqalisa njalo ixatshana njalo phela bonke abasukayo basuka vele sokuxatshana ngubani owasuka elokho engumngane lo Trump uBolton now the other day laphana ngendaba ye-impeachment anti nguyikati la esethengisa owenguyu-advisor manje oseceleni kwakhe manje uyabona kuyajikelwana ndoda nxa sokuthengiswana kuyathengiswana
umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ngiyakuthanda nguRobby Malinga ehamba lentombe ntala uKerry Khumalo sishayela lina balaleli isithandani sishayela umuntu wonke ngosuku lwalamhlanje usuku lweValentine's Day sithi Happy Valentine kini lonke Ukuziphetha kezo suku usikhangele ebezihamba phambili umongameli Mnangagwa uzahlangana lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo zeMathebeleland kobulawayo namuhla bekhulumisana ngokuhlupha uZulu emaNdebeleni okugoqela udaba lwegugu rawundi. Kwanele le khumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 okwamilaniswa kuphelile kuliviki hasibeni sonke ngolwesibili. Olivalelisayo, Montungamili Nkomo.